kukhanya ngani endaweni eziningi impilo iyaqhubekela phambili. Of course, ikakhulu endaweni esibizwa sithi i-Rift, lase Central Kenya or i-Mountain lapho u-Deputy President-elect comes from, bekunama-celebrations sivila zwayo. Kodwa endaweni eziningi hayi, kukhanya abantu sebebuyela ezimpilweni zabo lasemsebenzini. Ngakho-ke ngokubona kwami, lanxa kulokuphikisana ngempumela yokhetho, akukaveli kakhulu ukuthi singathi into zimi manzonzo. Kukhanya ngani hayi, into ziyaqhubeka, izikolo ziyavula, leningi labantu bazazibuyelela emsebenzini. U-Mr. Ruto le Kenya Kwanza babe nomhlangano obugoqela amalunga ephalamende, abosenetha, labo sibalukhulu bama-county. Ngokubona kwami u-Mr. Ruto yenza into eqondileyo, ngoba umenyezelo ukuthi uyonqobile ekhethweni, sokule government gazette echo lokho. So yena akakho e-court and i-Azimio ayikafaki i-petition e-court. So mbona ngani kufanele vele ukuthi aqhubeke elungiselele ukuthi mhlaka 30 bazabe bemgcoba uba ngu-president, ngoba yena okusemthethweni ungu-president elect until i-court ize itsho ulutho olusukileyo kunalokho. Kodwa also silanzelele lokuthi le Azimio la iyaqhubeka. Namhlanje bengizwa kuthiwa bebelomhlangano lapha ade bevumelana ukuthi bazakhetha bani ukuthi ancintise ukuba ngu-speaker we-parliament. Labo-ke bendawo ze-parliamente, isenethi, lama-governors abo, okwenkantolo kukhanya ngani yinto abantu ababona ukuthi izavela izakwenziwa, kodwa ingeke imise ukuthi into ziqhubekele phambili.
Lanxa ukuthi uMnumzana Ruto uwinile njalo sokugazethi ngokusemthethweni, kuyabonakala yini ukuthi kungenzakala ukuthi nxa umthethwandaba usithi sanqoba kungagcina kubuyiselwa emuva? Kukhanya kulethemba yini kubasekeli bakaMnumzana Odinga balobufakazi obuqinile?
Yeah, it's interesting ngoba ngibukela amagqwetha amabili ekhuluma ngayona leyo indaba. Ngokuzwisisa kwami, i-process izaba kanje: kuzafakwa i-petition kumthethwandaba omkhulu i-Supreme Court, then abanye bazaphiwa 3 days ukuthi baphendule leyo petition, then ama-justices abe sesiyahlala phansi, ngibona ngani for 2 weeks bebe sebephenduka le decision yabo. I-decision yabo ngokwazi kwami ingaba yikuthi bengavumelani le petition yabe ifakwe yilaba abancintisayo ukuthi i-result kayiqondanga. Nxa bedecide ukuthi bavumelana layo, ngibona ngani banganalifya i-result, kumbe bathathe i-result bayibeke eceleni. Nxa kusenziwa njalo, kuyabe kumela ukhetho luphindwe, I think ngo-November. Abanye nxa beqoxa bathi mhlawumbe, ngoba ungananzelela amanani between the two candidates, omunye uwine ngenani elincane kakhulu, in an election ele 14 million people. So kungenzeka ukuthi amanani abalwe kawutsha, and mhlawumbe kugcina kusiba le-runoff. So ngokubona kwami yiwo ama-scenarios amathathu engibona ngani angenziwa. Number one, i-Supreme Court ingathi hayi, akula lutho, qhubeka wena Ruto. Ingavumelana lo Odinga, kodwa nxa ivumelana lo Odinga, ngibona ngani ungaba lama-outcome amabili, either i-recount kumbe to set aside the result, ukhetho luqale kabutsha lukamongameli. Likhumbule phela ukuthi kulama-county angu-2, iKakamega leMombasa, awungazange kwavotela ugovernor, so lolo khetho kufanele still lwenziwe. And then kulama-constituents amanye futhi lapho ama-member of parliament elections angenziwanga because i-IEBC ayiphambanise ama-electoral materials.